Istendiso sikhona le offer yangona iright kakhulu but abantu bayesaba ukufa amadokotela namanesi babiziwe in the last 4-5 months but the uptake ibe ingahambi azange ayiphumelele because abantu bayesaba emapepeni babhale ukuthi kuhambe abantu bayi-30 but abantu bahambileyo bayi-6 kuphela abahanjwe ngehulumende
ubona abo abahambileyo ngodokotela na kumbe ngamanesi
odokotela bayi-2 abayi-4 ngamanesi
ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi kuyini okuthenjisiweyo unxa ungahamba khona
kuthenjiswe izinto ezi-right kakhulu imali yangkona i-right ngibona ngani imali ethembiswe abantu lapha ingaba iyimiholo yamatisha ayi-3 iyabe iholwa ngomuntu per day against abotisha abayi-3 bahola month-end yona yoyithola per day so imali yangkhona i-right kakhulu
sike sizwa ukubana emhlanganweni obukhona kuyona le iviki kukhulunywa ngodaba lwe-ebola kuwaziswe ukubana lokho kulekwesabela ukuthi kungaba labangena eZimbabwe okungekho emthethweni abangabuya le ebola kunjani nxa ukhangele khona
mina ngibona ngani i-fear of the unknown khonoko because abantu bangena lapha wonke ama-airline ama-entry points wonke bayakhangelisisa sibili ama-passport ukuthi umuntu uyabevela ngapha so lokho angiboni ukusaba ukwesaba nje kwelizwe but hhayi mina angiboni kunjalo
udokotela Manangazire uthe yena besabela abantu abangena okungekho emthethweni okufana lokuyeqa umngcele
lokuyeqa amabhoda
yeah
lokwana awungekho kuyale owakhweya bakhona because bakhona especially ama-Ethiopians nabe-DRC abayabengela amaphepha definitely balama-entry points but ama-entry points angikhona ngibona ngane-entry point ezingesiphinge ngengadlula esiphinge 2 months ago i-entry point yangikhona khanye ngani isiliwe ngamasoja.